Kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Zamukuba kuthazi sibabone ukuthi hayi sokule system entsha sokulendlela entsha yokuregister abantu ukuthi ayipvr
iCommission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ibambisane lebona lokulondolozwa kwelungelo loluntu iZim rights labaculi besungula uhlelo lokufundisa abantu ngezokhetho
abantwana sokuthiwa ngayengabhadalanga i-school fees kabhali imihloliso yokuphela komnyaka lokho kuzadalela ukuthi bebe behlala bempisele emuva xa elokhu bempisele emuva isikole i-school fees leso lasosiporede
sayesilokhu esisana izikolo ezithile zakobulawayo zibikwa zazise abazali ukubana abantwana bazazisuza abasoze bavunyelwe ukubhala imihloliso yokuphela komnyaka nxa bengabhadalanga inhlawulo yesikolo yama-school fees. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe ukhuthaza ukuvuselelwa kwesigwebo sokulongisa ikakhulu labo abatholakala belecala lokubulala. Wasola labo abaqhubeka besiyathululela izimali kubafundisi abashumayela ngezokunotha masinya ikanti ke yibo njalo abahlezi bekhala ngokusela imali ngenxa yesimo somnotho weZimbabwe esingamanga kuhle. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mugabe uthola amazwi phambi kwenkulungwane zabantu emathuneni abeka amaqhawe esizwe eNational Heroes Acre namhlanje emini lapho kubekwa umoyi umnumzana Donnie Mvuthi ilunga leZANU-PF yena obedume ngemibono etshiyeneyo kumaphephandaba. Umgabe uthe labo abathi elizweni akulamali baqamba amanga ngoba nangu phela beyibo abanothisa abafundisi ngeminikelo.
Abanye phakathi kukazulu wakuleli baqhubeka besiya kubafundisi bamasalamusi ekuzweni lamazwi namba sebethululela izimali zabo kwimigqumo yokukhangeza izimali eziya ezikhwameni zalaba bafundisi.
Uye wabulala labo akade bebuthene ngembambo lapho athi abanye bakhe bakahulumende sebelomkhuba wokugijimela kulaba bafundisi beyothenjiswa izikhundla ezifana lokuba ngumsekeli womkhokheli welizwe kanye lokuvuka bephethe ubukhokheli bezanu-PF.
Yani ukuthi uya iwe mangwana iwewe tuzaba vice president.
Umongameli Mugabe ubuye wathi abanye bakhe uhulumende labo baya kulaba bafundisi besiyotshela ukuthi bazaphiwa izikhundla ezifana lokuba ngumsekeli kamongameli welizwe ikanti abanye bathenjiswa sona isikhundla sokuba ngulo ozathungamela ibandla leZANU-PF.
Esipha umbono wakhe ngamazwi la umnumzana Pride Mkhono uthe loba nje abafundisi bamanga bekhona kakufuzanga uMugabe adlale ngodaba lokuselakala kwemali ngoba uhulumende wakhe enguye owaludalayo.
Umongameli Mugabe lapha mbona engathembekanga lapha ngoba nguyena owaletha ukudubeka phakathi kwabantu la. Yikho besiyakhe gijimela kumaprofits besenza zonke izinto ezifana nalezo. Sengaphenduka namhla esithi abantu bagijimela kumaprofits amboni kuyukuthembeka kukamongameli welizwe lawo.
Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Peter Mguni uthi amazwi la ajonge ukuhleka labo abafisa ukuthatha izikhundla kuZANU-PF kanye lesikaMugabe phinde abeyise.
Into ekhanya imgcikelanga yokuthi uMugabe wenza abanye bakhe iziphukuphuku njalo kukhanya uyabeyisa ngokuba ngabantu abaphongukholwa yonke into ikanti bona batshengisa ubuhwaba bokufuna izikhundla eziphezulu.
EleZimbabwe selibona ukuqonga kwenani labafundisi abentshumayelo emayelana lezemali eminyakeni edluleyo osokusiza iningi labantu linothe libe izipasha ngemali yeminikelo yabantu abadukilayo bezama impilo ukuthi mhlawumbe bengakhululwa ngabafundisi laba. lokhu sokwamukelwa ngemibono ehlukene abanye bethukana lakho lokho okwenza ngabafundisi ukuthi iningi liyagijimela kibo laba bafundisi kunoma abanye besithi bayasizakala iningi libika ligoliswa inhlanzi ngezandla into esisuke yachiya laba bafundisi betholakala njengabantu abangathembekanga kusenjalo umgabe ubike ukuthi labo abantu abenza amacala kufuze bebotshwe ukuthi abanye kufuze bebulawe ngokufakwa intambo kodwa inhlanganiso ye-Amnesty International emelwa ngumnumzana Cousin Zilala ithi lokho okubikwe ngumgabe kayivumelani lakho ngoba phela umthetho weZimbabwe ungasavumelani lakho ukuthi abantu bebulawe ngokufakwa intambo. Kumele iStudio 7 iseHarare nguGibson Bebe.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ibambisane lebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu iZim Rights labaculi ukusungula uhlelo lokufundisa abantu ngezokhetho bebakhuthaza ukuba bayibhalisa ukuvota phansi kohlelo olweBVR osolungene kuhlandla lesibili. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amabandla ezombusazwe kunye nezinye inhlanganiso ezizimeleyo seziphume ijumo zayakhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota kanye lokuthi bavote ngomnyaka ozayo. Lamhlanje inhlanganiso yeZim Rights ibambene lomculi uCooksman leVictory Siyanqoba bangene kulanga lesithathu bebhoda obulawayo ngemota yomkhankaso ukuthi abantu bayebhalisa ukuvota. Izilindo zamabhasi kobulawayo eGodini, eRenkini, eNtumbane leNkulumane Mall kunye namalokishi ambalwa ngezinye zezindawo ezithe zafinyelelwa ngaphansi kwalo umkhankaso. Umgcini ingcebo weZim Rights, umnumzana Themba Chiveya, uthe uhlelo lokukhankasela ukuthi abantu bayebhalisa ukuvota lujonye ukuthi wonke umuntu ayebhalisa kungakhathalekile ukuthi sewake wavota.
Uhlelo lokukhankasela ukuthi abantu bahambe bayovota silusungule lapha kobulawayo siluqale ngomvulo. Sizama ukubakhuthaza ukuthi sibabonise ukuthi hayi sokule system entsha, sokule ndlela entsha yokurejista abantu okuthiwa yi-BVR.
Umculi uCooksman Khulekani Bethule laye ugcizelele kulokhu.
Bebesithi hayi mina kudala mina ngabhalisa mina kusukisela ngo-1980 ibizo lami lemininingwane yami bevele ikhonakale ku-voters roll. Hayi le yi-voters roll entsha ebujwawe laphana biometric system yiyo esasiyisebenzisa, yiyo esizabe siyisebenzisa kumnyaka ozayo ngo-2018. So wonke umuntu kahambe ebhalisa kutsha bakithi.
Unkosazana Esther Zitha oweqembu lomculo wembube eleVictory Siyanqoba uthe lapho abantu besiyabhalisa ngabangajiyi abantu abaphila lobugoga.
Nalabo abasezindlini yazi bakhona abanye abangatholanga lelo thuba lokubana besiye kulindawo, yazi bakhona abanye abagogekileyo bahlobo bethu. Sina ngumnathi wenu wokubana uma ekhona umuntu ogogekileyo endlini eneminyaka 18 kusiya phezulu, mthathe mmethise ehambe khona ngale naye eresesa.
Osakhulayo uJacqueline Ndlovu uthe esikolo seMpumelelo Primary eMpophoma akukhombisi ukuba iZeki iyabhalisa abantu esola kakhulu lokuthulisa kwayo emisakazweni lakumabona kude mayelana lohlelo lolu.
Ngimangele izolo bengike ngavakatshela i-registration center, there no clear signs ukuthi kulolu tholezakalayo. Into nje eyinkinga kulesi sigaba sethu ngikuthi iZeki ayikahambi tshela abantu ngohlelo olukhona.
Usikhulile Moyo laye uvumelane loMandlovu ethi abantu baphuzile ukwaziswa kodwa ethi uhlelo abaluqalileyo lukhanya luzaba lempumela.
Into engiyisolayo ukuthi baphuze ukuqalisa ngoba abantu ngikhona beyakuzwa kuyathi phezi phela bengikhona besukuma ukubuyela, but kusebenzile kuyancedisa ngoba abantu bebengakwazi.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota lungene kuhlandla lesibili ngensonto edlule kodwa ubulawayo leMandebeleni jikelele ibe lenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota uma kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Umkhankaso wokubhalisa ukuvota awukatholi ukubukiswa kumabonakude kanye lokusakazwa osekuchiye iningi labantu lingazi ngohlelo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Lokhu esisedabeni lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani zithi kusobala ukuthi uhulumende esebenzisa ikomishini ebona ngezokhetho iyezek uzama ngazo zonke indlela ukuthi avalele phandle izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zingabi lamalungelo okukhetho oluzayo luka-2018. Ikomishini le ithi wonke umuntu ofuna ukuvota ngomnyaka ozayo makabuye eZimbabwe ukuzobhalisa njalo aphinde abuye ngesikhathi sokhetho ukuzovotela afuna angene esikhundleni okudalela abasemazweni indleko enkulu. U-Ezra Chisa Svanda usethulela lolu daba eseBrithani.
Isisekelo sombuso sika-2013 sivumela zonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziphatheke kukhetho njalo zivotele ezibafunayo kungakhathelekile ukuthi zihlala eZimbabwe kumbe emazweni. Unkosazana Sindisiwe Dube ukhala ngendleko zokuhamba kaninginengi ukuyabhalisa lokuyavota ekhaya.
Hayi, mina ngizubuhlungu kakhulu ukubana sisebenza kanzima la. Sisebenza imali sithumele ekhaya, imali yethu iyafuneka le ekhaya. So kumele thina sithiye imisebenzi yethu la eyiyo esinike imali sihambe sirejista ukuvota. Sithi sivela kwarejista ukuvota sibuyele futhi ekhaya sihambe siyevota. Why? Khona kule embassy la.
Ziningi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi ezilesifiso sokuyavota ngomnyaka ozayo. Umnumzana Arthur Molipe lilunga lezaphu yena uthi okwenzakalayo akumelanga kuvunyelwe. Ekutaza abantu ukuthi bangathuli nje babukele uhulumende esona.
Bantu bakithi beZimbabwe ake sisukumeni sicomplain ngento eyenziwa igovernment yakithi le. Bayakwazi ukuthi abantu abangaphandle bangavalela ukuthi bangavoti bona bazahlala kupower.
Izizalwane eziningi zeZimbabwe kwelengilandi zijayele ukuyavota ngesikhathi sokhetho eZimbabwe ngoba babhalisa kudala kugolo lwabantu abanamalungelo okuvota. Lona lonyaka olusebenziswayo ngendlela entsha yakulezi nsuku biometric voter registration BVR. Osokusitsho ukuthi sokumele babhalise kutsha. Umangulube ngumama obele sifiso esikhulu sokuyavota.
Umama owafika elizweni leli ele-UK ngomnyaka ka-2000. Sengile mnyaka 64, sengile 17 years ngilokhu ngihlezi khonapha, izinto zingalunge ekhaya. Sifuna ilungelo lokuthi sivote, ayikhona ukuthi sihlale lapha, singavoti.
Ukubhalisa ukuba nelungelo lokuvota kukhetho oluzayo, abezek bafuna okuninginengi, ohlanganisela ukubonakalisa ukuthi isizalwane seZimbabwe, njalo lapho ohlala khona abathi yi-proof of residency. Unkosazana Nothabo Ncube uthi ulesifiso sokuyavota kodwa akumncedi ngoba into ezifunekayo zonke ukuthi abhalise akalazo.
Ngazi usuke ku-diaspora ufike uye ekhaya bazafika bafune i-proof of address. Uzayithatha ngaphi i-proof of address ungahlali ekhaya?
Ukhetho luka-2018 eZimbabwe lukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi yilo olungaletha inguquko. Isifiso sokuyavota kukhetho lolo sikhona sibili kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe okugoqela naseBrithani. Babikwa befika izigidi ezine abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe okwamanje abayibo abasebenza nzima bethwele umnotho welizwe ngokuthumela ukudla lemali kodwa abanawo amalungelo okungena kukhetho lweZimbabwe emazweni abahlala kuwo. Kumele babuyele ekhaya. Ngimele istudio 7 eLondon, ngu-Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele kuma
Asambeni.
Uyakwazi na lapho kumele uyevalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018. Oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho iyezek. Siqala mhla ka-29 Mfufu. Usisiya phela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, leTsibaraseko. Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emotional and Central, Shamba, North le South, Ekurube North, eMount Darwin East, leSouth, leRushinga. EmaShonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pundu, uZumba. Murewa North West, leSouth. EmaRodera East, leCentral. EmaShonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, kanyele North. EmaShingo, Chivi Central, eNorth, leSouth. Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Urban. EmaThebeleland North, eLupane East, eCholocho, North, Le South, Le Mkhulu. EmaThebeleland South, eMathobo North, kanye Le South. EBulilima East, kanye Le West. Enkabazwe eMidland, Gokwe South, Le Central, Gokwe Sasami. Mberengwa West, eSouth, North, Le East. EZishabane Ngezi, kanye leZishabane Runde. Kodwa phela lawo ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngabafuna ukuyancintisa kukhetho lomnyaka ozayo eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-485-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Nilalele umsakazo weStudio 7 esakaza eZimbabwe. Siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni silandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Umumo usukuyele njengesukwini edolobheni leNew York ngemva kwengozi yomunye undoda ovuke ubhova washayela imota yakhe egxoba icuku labantu alabakade behamba ngamabhayisikile eManhattan, wabulala abathobami nembili walimala abambalwa. Undoda ucine edutshulwa ngamapholisa izolo. Kuthi-ke idale lephalamende lakwele Japan selikhethe labuyisela inhloko kahulumende uShinzo Abe esikhundleni. Ukukhethwa kwakhe kwenziwa ngemva kwenyanga ezimbili ebandla lakhe ele-Liberal Democratic Party linqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende limanyenele le-Komeito Party, okuhle kwenza lumanyano wathola isilinganiso sokubili kokuthathu samalunga aleli dale. Izikolo ezithile zakoBulawayo zibikwa zezazise abazali ukubana abantwana basoze bavunyelwe ukubhala imihloliso yokuphela komnyaka nxa bengahlawulanga inhlawulo yesikolo yama-school fees. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Imithetho yeZimbabwe ithi akula mntwana okumele axoshwe esikolo ngenxa yokungabhadala kwenhlawulo yesikolo. Ngokunjalo iningi labazali likhathazekile ngaleli nyathelo. Umnumzana Laselo Chivea uthe lapho okufunda khona umntanakho sebebazise ukuthi abantwana abasoze babhala imihloliso nxa bengabhadalanga.
Sinesikolo esikhulu kakhulu igamba. Lapha abantwana batshele ukuthi uma bengabhadalanga $12 by Friday ngeke babhale i-end of term exams. Cha, sizamile ukuya esikolo ukuyakhulumisana labo, kodwa bathi bona kusiwe i-SDA esho njalo.
Omunye njalo umzali unkosikazi Sambulo Ndlovu uthe lokhu kubisela abantwana emuva ngoba nxa bengabhalanga imihloliso yokuphela komnyaka kuyahle kubavimbe ukuqhubekela phambili esigabeni esilandelayo semfundo yabo.
Abantwana sokuthiwa bayengabhadalanga i-school fees kabhala imihloliso yokuphela komnyaka, lokho kuzadalela ukuthi bebe behlala bembisele emuva. Xa lokho bembisele emuva isikole i-school fees leso laso isikolede saye silokhu sisanda. Ngakho lokhu kuba nzima sibili emntwaneni ngoba lakho kuyamenza angabi sathakazelela sibili isikolo.
Unkosazana yeMurai Tagwirei ongomunye umzali uthi lokhu kwengezelela izikwelede lendleko zesikolo ngoba umntwana esezaphinda izinga elilodwa.
mina indaba le eyokuthi khona abantwana abangabhadalanga ifees bangabhali ama exams ekupheleni kwominyaka mina ayingiphathi kuhle kakhulu ngoba yebo nyapha umthu umlando uyithi ebazalini ukuthi sibhadale ifees kodwa kulezi insuku kunzima kakhulu ukuthi uze wenelise ukuthi ubhadale yonke ngoba sokunzima ukuthi imali yakho ihlanganise yonke naleya ama fees kulezi insuku so besicela ukuthi abantwana babhale ama exams zangaze baxotshwa sizabhadala yebo kodwa khathesi abavunyelwe ukuthi babhale.
Kodwa umnumzana Dixon Moyo olilunga le school development committee kwesinye isikolo ale ukusichaza uthe lokhu bakwenzela ukuthi bakhuthaze abazali ukuthi babhadale indleko zesikolo.
Abazali lapha bazama ukukhuthazwa ukuthi bebhadalele abantwana ifees. Izikolo vele zilohlupho lokuthi imali yokusebenza ezikolo imali evele ivele ebazalini. Abazali ungabatshela ubakhuthaze phakathi kwesikhathi asibhadale. Kodwa ke lokhu ayisukuthi abantwana basoze belobe emhlolisi ngokokwethusela abazali nje lokubakhuthaza ukubakhumbuza ukuthi hayi lilo mlando bazali bhadalelani abantwana ezikolo. Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana ebe nelungelo lokuthi efunde esikolo yinto evele ibekiwe umthetho welizwe lonke umhlaba wonke jikelele wonke umntwana lelungelo lokufunda. Kodwa ke abazali labo akufanelanga bephazamise amalungelo abanye abantwana abantwana bangabebhadeli ngoba la abanye babengani sebesebenzisa imali ezibhadale ngabanye abantwana.
Abohlangothi lwezemfundo koBulawayo bona balile ukuphendula impizo yeStudio 7 bethi basafuna ukuphenya ukuthi izikolo ezenze lokhu yiziphi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Suba elizwe besiyancintisa ukhetho lekhaya babhekana lengxaki ezimbalwa izibalisa okungamungawikelwa kuhle lokubonakala njengabantu abafuna izikhondla izikhundla bona bebehlezi kuhle abanye babo besekhaya besidla imbuya ngoluthi. Kulaba mbalwa abazancintisa izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende labanye abafuna ukuba ngumongameli welizwe. Chris Gande we Studio 7 uxoxelo wake wancintisa kumela isigaba sevungu edale lephalamende isuka kweEngland lapho ahlala khona uEzra oyintatheli njalo ye Studio 7.
Mina ngikwenzile ukuthi ngangihambe kithi ukungena kwezombusazwe lokhu kwakuyikubana ke ngifuna isigaba sakithi ngangingenele ukuyathuthukisa isigaba sakithi abantu ababeyibo bangani babesiba lolaka ngabantu abangangaziyo abangaveli kithi laba bantu esithi ngabe social media babengancedi lutho kukanti zakhamizi lapho engangiphuma khona yizo zazingicelile ukuthi ngibamele. Kukhanele kusiba labantu abaningi abangajabuleliyo abantu abavela ngaphandle kwelizwe nxa besiza ukuthi bazoncedisa ekhaya.
Kahle kahle kuyini abangakufuniyo ngabantu abavela kudiaspora?
Baza kutshela ukuthi wena ubungekho kuground kodwa bengananzelela ukuthi ngaze ngibe kuground ngihlezi kunceda ngani ngingazithuthukisi ngingayifunda ngingayisebenza singahlala zonke sikhangelana ekhaya isigaba siyathuthukiswa ngubani ngoba ngamkhetha lo ohlala khonapho lapho ohlala esigabeni engela lutho ozakwenza yena efuna ukuyazihlalela ngaye eParliament yangikhona abuye alale ngakho ngangikubona kufanele kumele ukuthi abantu laba bavela ngaphandle kwelizwe nxa bebuya lolwazi labo libathathe bangene ngabantwana beZimbabwe basuswa luduwe eZimbabwe kuyadinga umsebenzi ngaphetsheya.
Manje wona amabandla sabona sekuthiwa khona baphonga ukuthatha ama candidates bengavetanga ngoba bavela phandle kwelizwe. Wena ukubona njani ukuthi nxa uphandle kwelizwe ubusuthiwa awumelanga uncintise ngoba bekulabanye ade bevele bekhona?
Ezimbabwe kungani sesemuva emazweni la siphila kuwo la kwa South Africa lonke indawo bakhangela umuntu ukuthi uzenzelani isigaba. Sabala ndaba lokuthi kukhala ukuthi hey ube active besenzani akusebenzi kanjalo. Kusebenza ukuthi isigaba sakithi sisalele umuntu lo ozathuthukisana ozasiningana esigabeni yikho okuqakathekileyo ukuthi uhleli nje kuground yokusebenza. Kumele bakhangele uyisizalwane seZimbabwe? Yebo ngisizalwane seZimbabwe. Uyini ofuna ukube sebantwini bakubone ngokuthi kwini ngokube sebantwini yikho kumele bakuvumele bengahluphanga ngento eziningi ukuthi ubungekho emhlanganweni ubungenzi lokhu lalokhu lalokhu.
Manje nxa sikhangela elakusasa siyezwa bakhona abafaniseleyo bathi ha umuntu ongabusa ilizwe leZimbabwe ngoyabe evela kudiaspora. Ukubona kungaba liqiniso into?
Ngoba liqiniso kakhulu ke kukanti abantu abavela kudiaspora sebelolwazi njalo bangena ngengqondweni zokutshontsha bayakwazi ukutshontsha emazweni labesikuwo kulicala nxa ngulo wombusazwe njalo sebefundile babona ukuthi ke ukuphatha ilizwe lokuphatha abantu kumele kube ngumuntu onjani, ufundisiwe yonke into, uhlanganana lapho ke uhlanganana labo emazweni walabo esikuwe South Africa, Canada, Australia, USA, Britain, ubone ukuthi bena imbuso yabo isebenza kanjani, imbuso yabo ikhululekile. Lawe ngakho lokhu lolwazi lakho litholayo ngaphetsheya usiyafika ekhaya uzathi usebenzi lolu lwazi ukuthi abantu bahlonitshwa, abantu abajontshelwa, abantu bafuna ukuthi isigaba zabo zithuthuke kuphela kungela lutho olunye olukhona.
Ezra Jesus Fanda intathele izindaba yeStudio 7 ubekhuluma ecingweni eseNgilande. Umongameli Donald Trump wele Melika uthi usethatha amanyathelo okuvala uhlelo lwe-Diversity Visa Lottery Program kulandela ukubulawa kwabantu abayisishiyagalolumbili eNew York izolo ngowesilisa odabuka kwele Azerbaijan uSayishilo Saipovu. Yena-ke ubikwa wawaphiwa imvumo yokuzohlala eMelika ngemva kokuthola i-green card phansi kohlelo lwe-Diversity Visa Lottery Program. Lolu luhlelo lolu lusetshenziswa ngabantu abaningi ukuthola imvumo ukuzohlala eMelika. Sikhuluma nje luvuliwe njalo iningi lizama inhlahla emhlabeni jikelele. Emazweni wethu lelamhlanje uTrump yena udume ngokukhuluma kubi ngabantu abavela kwamanye amazwe uthe uhlelo lolu kumele luvalwe emizameni yokwenqabela izigelekeqe ezifana lomsolwa ukuza eMelika. USayipovu ubulale abantu laba ngokubagxoba ngemota ngabomo njalo ulimaze abantu abedlula ishumi. Ubikwa ebethwele imbhobho yamanga engadubuliyo. Amapholisa adubule amlimaza njalo athi kulobufakazi bokuthi umsekeli weqembu labalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS. Ukuhlaziya amazwi kaTrump sixhume umgcinisihlalo we-MDC eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Kwela kithi esindebeleni silesaga esithi zonyelwa mvunye. Ngakho ngokubona kwami ludaba olukhulu lolu ngoba masi lubhekisisa singamthola uMnumzana uTrump ngoba asingeke sithi wonke umuntu ole green card ule ngqondo zobutororo uzokuhlasela abantu njengalokho esikune kwenzakala eNew York. Kodwa abanye bathi i-prevention is better than cure. So ngezinye indlela yena ngokubona kwakhe langecampaign yakhe ayenzayo ukuthi vele u-anti-immigration, I think laba abantu abayenza lokhu ubu-terrorism ababenzayo lobu, they are pretty much feeding into i-rhetoric yona le avele ayisho ekuqaleni ukuthi abantu laba ababuya from ngaphandle. Yena usukathi abaningi bakhona, but masibhekisise ama-statistics balutshwane nje, it's just individual cases. So kunzima, yes, on one hand kule point ma-e-addressa i-base yakhe ngoba i-base yakhe ivele ivumelane layo ukuthi ayivele kunjalo labo abantu ababuya ngalama-green card awe-lottery baza lapha behlose ukuzohlukubeza nokuhlasela abantu base-America. Kodwa ngaseqinisweni ama-statistics akhomba ukuthi balutshwane abayenza lokho.
Amalunga awedale lephalamende kundlu zonke zombili ele-senate lendlu encane ephansi, ubona bevumelana lo Mnumzana Trump yini bevala lolu hlelo?
Well, right now, both houses, i-Congress, i-lower house, i-Congress, i-upper house, i-Senate, i-majority, i-Republican. So, ba-controller, zonke lezindlu zombili. Yebo siyazi kukhona ama-moderate Republican, abangavumelani lakho konke, ongabe kuphushwa i-agenda ka-Trump. So singazi njalo ukuthi ekuvoteni lapha bangavumelana yini bonke ukuthi hayi ngempela uhlelo lwe-green card leli kumele luvaliswe. Kodwa abaningi bakhona I think baya-analyze kakhulu before bavumelane lakho. So hayi kuzoba nzima, kodwa ngibona engayiphusha uTrump leyo ngoba izothola i-support kwabaningi ama-Republican, especially after lokho esikubone kwenzakala eNew York.
UMnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika uxoxe lo ntungameli nkomo we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke kuhlelo lwethu lwalamhlanje. oselivalelisa ngilifisela ukuthi ngobuhle kodwa lingakhohlwa ubana ngisuka lapha singena kuhlelo olwe live talk i diaspora forum lapho isixoxa ke ngabantu abafuna ukuyancintisa ukhetho
ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.